soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 26 Lwezi 2020 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje,
government acknowledges the plight of the girl child during these difficult times and commends initiatives to reduce their burden. As such, the budget will continue to provide sanitary wear to female learners.
Umphathindaba wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uluhlu lwendleko kahulumende yokubuthaniswa kwemali yesizwe, i-national budget yomnyaka ozayo. Umkhankaso wokukhuthaza ukungahlukumezani emulini we-16 days of activism against gender-based violence usungulwe izolo. Abantu kwele Zimbabwe bathi okwenzakala eMelika kubakhumbuza ukhetho lukamongameli lomnyaka ka-2008 okwahlala isikhathi eside kungaziwa ukuba kwenzakalani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Lokhu likhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 eMathebeleland lezinye indawo kwele Zimbabwe. Okwamanje bavalelwe esikolo abantwana abedlula amakhulu ayizithupha 607 esikolo se-John Chalaga High School duzanda kobulawayo. Okulabanye asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abafika phose inkulungwane ezilijumi 9506 asebehlolwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Lubeka ukuthi kunani leli abedlula inkulungwane ezisitshiyangalombili sebaphepha kumkhuhlane lo, kuthi abafika phose amakhulu amathathu 274 sebabhubha. Umphathindaba wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uluhlu lwendleko kahulumende lokubuthaniswa kwemali yesizwe, i-national budget yomnyaka ozayo yamabhiliyoni edlula amakhulu amane amadola eZimbabwe, $421 billion. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emkhosini wokwethula ibhajethi leyi, uMnumzana Mthuli Ncube uthe uzulu weZimbabwe usatshengisa ukuthemba uhulumende weZimbabwe esithi lokhu kubonakale embuthanweni yokuthola imibono kazulu ngendleko kahulumende. Kubhajethi yalonyaka uhulumende wabele imali eningi kugatsha lwemfundo yeprimary lesecondary oluthole amabhiliyoni edlula amajumi amahlanu lengxenye, i-55.2 billion, lulandelwa ngezempilakahle oluthole lalo amabhiliyoni edlula ngamajumi amahlanu, 54.2 billion. Uncube uthe umkhuhlane we-COVID-19 udale umbonakalo omkhulu kusimo somnotho elizwe, ngakho-ke bakubone kufanele njengohulumende ukunakekela abantwana kubhajethi yalonyaka.
Provide support towards the purchase of PPE. Government acknowledges the plight of the girl child during these difficult times and commends initiatives to reduce their burden.
Sizathenga ama-PPEs. Uhulumende uyavuma ukuba abantwana abangamankazana bathwele nzima ngalezi zikhathi, njalo sifuna ukwehlisa indubo zabo. Sizakupha abantwana imvunulo yokugqoka ngesikhathi besesikhathini. Sizakhupha imali engange-55.2 billion kugatsha lwezemfundo yaphansi.
Umgcini sihlalo wekomiti yezemfundo edale ephalamende unkosazana Priscilla Msiyahira Mshunga uthi lokhu kuyathokozisa.
Ngithabile sibili ukuthi sikhulumile leda, kodwa kuyamele ngikhangele imali zangikhona ukuthi banxa zifakiwe, one zizaphuma yini, okwesibili zizahamba yini lapho ezimele zihambe khona. Siyakwazi ukuthi umnyawo lo odlulileyo benginikwe 200 million, khathesi unginike 500 million e-sanitary wear. so kuzamele sikhangele ukuthi bathenga isanitary way engakanani iviki lona leli libuya sibuya besisemakhaya sizama ukukhangela ukuthi ingenile yini yona le isanitary way asinike yona umnyaka odlulileyo
umkhokheli webandla liphikisa yele MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uthi ulethemba lokuba libhajethi kuzamele ibone ukuba impilo zabantu ziyathuthukiswa
uminista ukhulume ngama-figures kodwa sekusele kufuna ukuthi sibone ukuthi ibhajethi le iyayenza izinto abantu abazazibona ibhajethi le fanele ibone ukuthi abantu bathole imisebenzi ibhajethi fanele ibone ukuthi abantu bathole ukudla ezindlini zabo
ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Masimba kuchera yena uthi loba nje ibhajethi yalonyaka ikhangele induku ezibhekane labaningi kuqakathekile ukuba incede uzulu
kungabi le corruption yikho ese sikukhangela ukuthi izikolo zangkhona zizathola njani le sanitary ware naleyo PPE kodwa kuyinto okumele siyamukele sibili
uncube uthe uhulumende wezimbabwe uzakwehlisa indleko yakhe yeholo lezisebenzi ngokwehlisa indleko yama-subsidies njalo uzaqakathekisa ukuba ilizwe lithole imali ugatsha lwezokwemba uthi kuzaba le mali ezakuya kunhlelo zokuthuthukisa izigaba olwe-devolution of power engaba ngama-billion phose angamashumi amabili i-19.5 billion amadola ezimbabwe imali ephiwe ugatsha lwezokulima ifika kumabhiliyoni edlula amashumi amane 46.3 billion imali ephiwe ugatsha lwezamakampani amabhiliyoni edlula amabili i-2.3 billion ukuthi olokwethekelelwa kwelizwe lwathola ama-billion phose amabili 1.8 billion uncube ugcizelele esithi uzakupha imali yokuba umgwaqo ohlanganisa i-Beit Bridge ye-Harare ube usuphindile ngomnyaka ka-2022 futhi uhlelo lwamanzi olwemathebeleland zambezi water project wathi lalo kumele luqakathekiswe ngimele isitudio 7 ngise-Harare ngingumlondolozi Ndlovu
Abalela amalungelo oluntu ikakhulu abesifazana lamantombazana bathi uqhamuka kumkhuhlane we-COVID-19 lonyaka kwengeze inhlupho zokuhlukunyezwa kwabomama ezindlini. Lokhu kuphume ekusungulweni komkhakhaso wokukhuthaza ukuqedwa kodubo lokuhlukumezana ngobubili we-16 days of activism against gender-based violence osungulwe izolo. Ukusungula umkhakhaso walonyaka uhamba ngesihloko esithi Orange the World Fund Respect Prevent, Collect, kube nemikhankaso etshiyeneyo elizweni lonke jikelele ezaqhubeka kuze kube ngenyanga ezayo. EHarare lumkhankaso usungulwe ngumbuthano wenzelwe ehoteleni yeHarare International Conference Center oqoqwe ngabedale lepharlamente abanxuse abezinye inhlanganiso ezizimeleyo okugoqela abomanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele abe-United Nations. Abe-United Nations bathi ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulwisana lokumemetheka kwe-COVID-19 kube lokuqonga kwezehlakalo zokuhlukunyezwa kwabesifazana lamantombazana. Kobulawayo abenhlanganiso ezithiyeneyo ezilwela amalungelo oluntu baqoqe imicimbi yokunanza lomkhankaso. Eyinye yalezi nhlanganiso yi-Women's Institute of Leadership Development. Uze sizwe ngenhlelo eziqoqwe ngabale inhlanganiso uProphetess Jeremiah we-Studio 7 ukukhela isiphathamandla se-Wild unkosazana Bridget Ndlovu.
Ekunanzeni amalanga ayi-16 ayi-gender-based violence sikhangelele ukubana siqoqe omama sibalethe ezigabeni ezijiyeneyo ukuba baxoxisane ngendaba ze-gender-based violence sikhangelele ukwenza lokhu kobulawayo emalokitshini elupane egwanda lasemzingwane
likwenza konke lokhu nganjongobani
lokhu sithe sikubona sacabanga ukuthi kuqakathekile ngenxa yokuthi kuzayenza omama konke labo baba bebe lolwazi nge-gender-based violence sonke elizweni lonke jikelele sibe lomdlandla wokuthi thina siphuthe an end to i-gender-based violence kungenxa yokuthi ngesikhathi lesi ese-COVID-19 ama-cases ayi-gender-based violence ebesekhwelile kakhulu and sikhangele njalo ukubana eZimbabwe lapha kuthiwa omama abadlwengulwayo sebebanengi kakhulu at least one woman uyadlwengula every hour okuthi ukuthi nxa ilanga lisiyatshona keke kudlwengulwe phose omama abayi-22 and thina sibona ngani inumber leyi inkulu kakhulu sifisa ukuthi sifike ku position lapho sesithi thina ukudlwengulwa kwabo mama sokwehlile i sexual harassment ezikolo isiyehlile ama teenage pregnancies lawo aseyehlile sizakhangela ukubana ngesikhathi se COVID-19 ngenxa yokuselakala kwemali lokuthi abantu bebevalelwe ezindlini abantwana bengahambi ezikolo abantwana abanengi sebelama teenage pregnancies
labo ke abaphila ngokuthengisa kukhanya bebhekane lodubo olukhulu lokuthathelwa impahla zabo ngoba bengavunyelwa ukuthi basebenze esikhathi ese COVID-19 lockdown.
Ngesikhathi se COVID-19 omama abazisebenzayo esithi thina ngama informal traders bebethathelwa amawares abo kungenxa yokuthi bebemele behlale ezindlini. Thina sithe sikukhangela lokho sabona ngani akufanelanga ngenxa yokuthi soku affecta i socio economic status yabo mama kuphinde njalo kuba affecte ekuthini sebe siba violated ama rights abo asa observer sikubone kuqakathekile ukubana kuma activities wonke esiwayenzayo si involve ama informal traders bezicholo bona ukubana bahlutshwa yikuyini and because of that sibone kunecessary ukubana si-engage le victim friendly unit ukuba isincedise ehlelweni lolu
liqoxa ukwenza ucwaningo ngemva kwe-16 days lay activism against gender based violence ungachasisa kabanzi ngalolu cwaningo
sikhangelele ukubana during i 16 days of activism against gender based violence sizayenza i survey leyi izakhangela indaba ezichiyeneyo ezigoqela ama experiences ama informal traders igoqele njalo ukuthi omama kuma communities ayehlukeneyo ba experience i violence yipi yakhona siza nanzelela ukubana esikhathini esinengi abantu sisandise ukukhuluma ngedomestic violence le interpartner violence but akusikho kodwa okwenzakalayo kuma communities so sikhangelela ukuthi after i 16 days of activism sizabe sile survey ezabitshengisa izinto eziaffecta omama lamankazana iza informa amanye ama programs esizabe siwayenza in future
lo ngunkosazana Bridget Ndlovu isiphathamandla sehlanganiso e Women's Institute of Leadership Development abantu kwele Zimbabwe bathi okwenzakala eMelika kubakhumbuza ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2008 ukuhlala isikhathi eside kungaziwa ukuba kwenzakalani njengoba owayengumongameli uRobert Mugabe wayenqotshwe nguMorgan Tsvangirai kwebandla eliphikisayo ele-Movement for Democratic Change. Kulabanye abantu eZimbabwe abathi ukuxokozela phakathi kukamongameli Donald Trump lomnumzana Joseph Biden okhanya enqobe kukhetho lukamongameli kubakhumbuza okwenziwa yiZimbabwe Electoral Commission iyathula okwesikhathi eside ngempumelo yokhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2008. Utsvangirai wanqoba uMugabe kodwa kazange enelise ukubumba uhulumende ngenxa yokusilela kwamavoti afunakalayo. Bathi ukukhonona kukaTrump othi waxhilwa nguBiden labanye bakhe kuveza ukuba abantu banamathela ezikhundleni loba uZulu esekhethe amfunayo kwezombusazwe. UTrump lokhu etshaya phansi ngenduku esithi uzaguqula impumelo yokhetho lolu athi lwatshontshwa libandla lamademokrats elabantu abaningi abavota ngeposo njengenhlala yenza. Ama-Democrats athi selidume ledlula. Baningi abantu kwele Zimbabwe abathi lokhu kubakhumbuza umnyaka ka-2008. Omunye wabo umnumzana Adrian Phiri ohlala eWange esobeleni ne-Sematorial North othi uTrump kumele avume ukuba unqotshwe nguBiden.
Ngibona kungumkhuba ongekho right, especially ma sikhangela e-America lelizwe esilihloniphayo ikakhulu endaweni zedemokrasi ukubana abangeke ngalezi nyaka ka-2020 asobantu abafuze bebonakale besesesigabeni esinjengalesi. Ngakho ngithi Sulukuni ngati kufuskani luko kufunda America. Siyakwazi bana ngabe kuvota konke kwenzakalayo kabe ku free ukhetho lwakho luba free and fair.
Umnumzana Clifford Dlovu ohlala ezindabule eNyamandlovu uthi kuyamangalisa okwenzakala eMelika.
So isinye izinto babayisolela ubaba Robert Mugabe sisayazi makonje iAmerika sonke sikhangelele kuyo ukuthi iyo kumele sibonele kuyo labaphathi bethu bebonele kuyo.
Lokhu kusekelwa umnumzana Thindo Dlovu ohlala eNgwaladi esabelweni seMathebeleland North.
Ukhetho lwe-America lube yisibonelo esikhulu kuleli le-Afrika ngoba njengalapha eZimbabwe sifunde ukuthi khona uma uyi-ruling party, uma kuthiwa kule-ruling party, leyo-ruling party akutsho ukuthi khona ngoba lo khetho yesizathatha amandla e-judiciary awokomthethwandaba uma sokudingisisa ukuthi ukhetho luhambe njani ngoba aluba e-America bekuhamba njengeZimbabwe le-Afrika lapha umthethwandaba ubungekho ukutho ukuthi khona uTrump elahle izindaba zakhe akade zifake umthethwandaba. Kodwa ke sibona ukuthi i-America abalandaba ukuthi i-ruling party loba ngubani balandela umthetho. Lokho esike sambona sawubona le Malawi phose ufana le-America ukuthi umthethwandaba awulandeli i-ruling party, ulandela izifiso zabantu, ulandela kuphela umthetho abawubekelayo njengomthethwandaba bengelahlangothi abalusekelayo. Siyakubonga lokho okwenzakale e-America. Sitasukhangeleni sikulandele lathi sikwanise ukuthi lathi kungaba lokhetho ngoba lokungazwani nxa kulokhetho umthethwandaba usebenze ungasekeli umhlangothi.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi kusobala ukuba ukhetho lwe-America lwenziwa ngemfanelo.
Ukhetho lwe-America lwalukhululeke kakhulu kakhulu okunjengokuthi le ndoda yayizama ukuyalela khona hayi yayiyindoda yayizama kodwa hayi lalukhululeke lwaluluhle kakhulu. Sesimelele nale indoda ingena embusweni kubona sizwa ukuthi yona izayenza njani. Njalo iyajabulisa kakhulu ngoba ukhethe omama baba baningi esikhundleni. Iyakhetha futhi abantu abalombono abahlale kakhulu esikhundleni abasebenzeka kakhulu ehulumende ebibusa leyo. Sesifisile ukuthi aluba kwenzakala labazwe e-Afrika lawabona ukuthi khona ukhetho lunjani. Lengabuyalela esikhundleni odliwe yaphumi odliwe yaphumi ukuze sibone ukuthi ilizwe labe liqhubeka lesiyanga ngoba kathesi e-Afrika abazobaningi angadliwa obusayo vele akaphuphi yalela khona.
UBiden uselungiselela ukungena esikhundleni loba uTrump efunga esithi lokhu ngeke kwenzakale esaphila. Usecele ukuba kubalwe kutsha amavoti esabelweni seGeorgia njalo izolokusihlwa uxoxisane labanye abalandeli bebandla lama-Republicans abahlala ePennsylvania lapho azama ukuthula impumela yokhetho. Kungaba njalo ukwenza okufanayo e-Arizona e-Michigan. Ababona ngokwenzakalayo bathi usephelelwe ngumphako. Ulive talk namhla kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukusungulwa komkhankaso wokukhuthaza ukungahlukumezani 15 days of activism against gender-based violence udaba lwe-COVID-19 kanye nokwenzakala eMelika ngemva kokhetho lokudinga umongameli.
Kumele ukungena ezivela kwamongameli kwe-Melika umnumzana Joseph Biden uthi kumele umuntu wonke alwisane lomkhuhlane we-COVID-19 hathi ukulwisana ngezombusazwe. UBiden owethule umbiko lo izolo enanza ikhefu le-Thanksgiving ucele izizalwane ze-Melika ukuba zingahambahambi njalo zingabuthani ezindlini ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Uthi uhulumende wakhe uzangena embusweni ngozibandlela uzozama ngamandla wonke ukulwisana lomkhuhlane lo. UBiden uthi unethemba lokuthi abantu bakwele-Melika bazawunqoba umkhuhlane lo xa besebenza ndawonye. Namhla uZulu nanza usuku lwe-Thanksgiving loba kulabanye abantu abangasoze bahlangane lemuli zabo kanye lezihlobo ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Ngesikhathi lesi kudliwa ukudla okuthiyeneyo ikakhulu ingalukhuni.
Ibandla le-MTC Alliance selisole kakhulu ukubotshwa kukameya weHarare umnumzana Jacob Mafume lisithi lokhu yikuhlukuluzwa nje kwamalunga alo nguhulumende wezanu-PF. UMavume ubotshwe izolo esethiswa icala lokusebenzisa ihofisi yakhe ngaphandle komthetho udaba lwesitanda esibikwa sathengiselwa udadewabo yikansili ngombimbitho lonyaka. Igota lakhe lithi uzamiswa enkantolo kusasa. Uza ngemva kokubotshwa kwamanye njalo amakansila e-MDC Alliance eHarare laseChitungwiza esethiswa amacala enkohlakalo asukela kudaba lwezitanda. Ibandla lezanu-PF lithi lokhu kuveza sobala ukuthi amakansili e-MDC agcwele izikhohlakali, kepha i-MDC Alliance ithi lokhu yikuhlukuluzwa kwamalunga ayo nje kuphela ngesizathu sezombusazwe. Ukuhlaziya lolu daba sikhokhe lelunga lezanu-PF uMnumzana Malaki Nkomo noMnumzana Edwin Ndlovu webandla le-MDC Alliance onguye osungula lingxoxo.
Kuyadanisa ukuthi irejimu leyi ebusa eZimbabwe iyahlukumeza kakhulu amalunga e-opposition ye-MDC Alliance, iyahlukumeza amalunga ephalamende, amakhansela akhethwa ngabantu abantwana beZimbabwe. Yikho sibonile-ke izolo lokamafume komuya weHarare ebotshwa. Nxa sibuzisisa-ke kukhanya ludaba olungazwisisekiyo ukuthi kambe njene kuba ngumeya izolo sengabotshelwa ukuthi udadewabo wathola ifenzi, ikanti njalo siyakwazi eqinisweni ukuthi amakhansela kumbe usodolobho umeya kayisuyonika amasendi. Amasendi akhiwa yikhansili nxa umuntu ebeke ku-waiting list yakhona enelisa ukuthi abhadale uyakhiwa-ke leso sendi. Nxa kuyimfili enelisa ukuthi yena a-identify abona ukuthi kule imfili lapho ahambe ekhanseleni aphiwe. Yebo, kambe udaba lungabe lusasemthethwandaba, kodwa-ke siyakunanzelela-ke ku-devictimization-ke leyenzakalayo ikwethuselwa-ke ikuhlukuluza-ke kwamalunga e-MDC Alliance akukhanseli lapho ephalamende. Kuyinto-ke edanisayo kakhulu ukuthi-ke le zibizwa ukuthi i-Second Republic siyibona-ke isiba weso kudlula-ke i-Second Republic kamgabe. Siyadanisa kakhulu akula ma-reforms awenzayo i-ED, simbona elocuko ludlula lwesasilubona kumgabe.
Baba Nkomo, nansi indaba. Uhulumende lamapholisa bathi akhohlakele amakhansila e-MDC, kodwa uyamuzwa uNdlovu uthi lokhu yikuhlukuluzwa nje kuphela.
Ngingazi lapha uma sikhangela ukuthi ukuhlukuluza abakutshoyo bathoni, ngoba singakakhangeli emakhansilini asiqame sikhangeleni ukuthi uhulumende we-ZANU-PF wenzeni kuwe abotshwa laba abe-MDC. Sinyamazelela kubothiwe lama-ministers kubandla le-ZANU-PF bakhona bayathonisiswa basemacaleni. Waye namhlanje sokukhulunywa ukuthi ngenxa yokuthi umuntu we-MDC sephambanisile sokuthiwa khona bayahlukuluzwa, kubotshwa laba abanye abe-ZANU-PF. Indaba ye-MDC iyazanga imela phambithi la kusehlukuluza abantu. Into esingazelayo thina yikuthi khona uhulumende okhokhelwa ngubaba uMnangagwa futhe engena ku-president wathembisa yena ukuthi i-corruption yonke uzayilandelela, wonke umuntu o-corrupt bazamdinga angene ejele. Ukuthi i-MDC kumbe uyi-ZANU-PF uma kungaphandle komthetho uvele uyangena uyavothwa, kungakhathalekile ukuthi ungowaliphi ibandla. Sinaso ukuthi ukhangeleni ukuthi umuntu ulecala liphi, singakhangeli ukuthi umuntu wenze icala ngoba ongowebandla liphi.
Nanso Baba Ndlovu, kuthiwa inkohlakalo inkohlakalo, abantu ababotshwe kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla, nanku leziphathamandla zeZANU-PF ziyabotshwa.
Kulo mehluko omkhulu kakhulu, sinanzelela ukuthi abatshontshe ama-millions and millions of US dollar kumele ancedise isikhathi se-COVID. Sibone behamba emthethwandaba begqoke amasudu befika bekhululwa ngelanga elilandelayo kuthiwa yi-cash and release. Bese sibona abe-opposition, bese sibona ama-journalist athithayo kuphela ehamba efakwe insimbi enyaweni lezandleni. Katshengisela nje ukuthi kuhlukuluza lokho, ngoba singakhangela yena lo Mafume umeya weHarare ukuthi ubotshelweni. Ubotshelwa ukuthi kuthiwa isihlobo sakhe sayenelisa ukuthi sithenge isitende ngo-March, nothi futhi le wadini yakhe kodwa sithenge eHarare kwenye iwadi engakabi layo ngusodolobho ke okwamafume. Kambe lakhe isitala-ke liyabe lingathi khona lapho i-harassment eyenzakalayo kuphela. Ekucineni ngemva kokuhlukuluzwa izinyanga evalelwe uzatholakala engela cala, kodwa kuyabe edlale isikhathi eside evalelwe. Kuyakhanya nje ukuthi-ke lucuko olukhona kuhulumende lo, ama-ministers okungakhulunywa ngawo
lawo sesabona bebotshwa bekhulula behamba bezivokela amasuti kodwa sikhuluma ngama-millions of US dollars imali ke edlalisiwe imali etshontshiwe imali echithiweyo beyiphiwa labo bantu so ke kulomehluko omkhulu kakhulu.
Baba Nkomo, uthi wena akula kuhlukuluzwa lapha ikulwisana nje le nkohlakalo. Ungathi uhulumende uyaphumelela yini kuleyo mpi?
Uhulumende ngibona mina usekufake kwabasobala la izolo kumhlangano we-Policy Bureau kubandala e-ZANU-PF bakubeke sobala ukuthi abadlala ngomhlabathi bethenzela abantu umhlabathi kufanele ukuthi bathonisiswe kunokusebenza kwamapholisa nokusebenza kwamakhotha umuntu wonke kulakho ukuthi uma kuthiwa ulibe ube necala amaphoyisa alakho ukuthi akuvulele idokhethi ukuze uhamba wena uye emthethwandaba umthethwandaba ozakutsho phela wona ukuthi icala lakho lilapha nalapha kodwa akula bantu abezamthetho elikhona sukumani maphoyisa liyebamba ubani hambani liyebamba ubani upresident izidini nakakwazi athi ukuthi wena hambe ubophe ubani ubani tokamula umthetho siqamula umthetho ikakhulu i-corruption izamthetho ilwa ne-corruption ukuthi ayifunakali lapho akula kuxolelwana ukuthi ngezamphep umbe ngo-MDC kumbe ngowani phibani la uma uphambanisile uphambanisile hambe emthethwandaba uyethonisiswa
umnumzana Malaki Nkomo ngowebandla le-ZANU-PF okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Laloba imisebenzi yokulwisa kwele Iraq nakwele Syria kwabeqembu labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIS ingasiyo ingozi enkulu emazweni la ngenxa yokuncediswa kwalawo mazwe ngabebutho leMelika ele-United States lithi likhathazekile kakhulu ngokuqansa kwemisebenzi yabe-ISIS labamanye amacembo anjengalo kwezinye izigaba zemhlubulweni lapho abhahe khona. Ngalinyanga kaLwezi mhlaka 10 abeMelika babe lomhlangano webulenjini labeNigeria lamalunga womanyano oweGlobal Coalition ojonge ukulwisana lokuqeda impi labeqembu le-ISIS. Emhlanganweni lo bekulabameli njalo bamazwe angentshonalanga yezwekazi le-Afrika labadabuka kwamanye amazwe abhekane le ngozi yokulwiswa ngabamaqembu anjenge-ISIS labangani bawo. Isithunywa esiqakathekileyo seMelika u-US Special Envoy kulumanyano we-Global Coalition uNathan Sales uthi laloba emhlanganweni lo kuhlaziywe indaba ezimqoka uveze ukuqakatheka kokuqinisa ukusebenzelana ndawonye kwamacele wonke alwisana labe-ISIS. Hethi, lanxa sonke silomqondo munye wokuqinisa impi labe-ISIS, lapho abecembuleli abagxile khona kwele Iraq lakwele Syria, masingalibali ukuthi leli cembu lilezinye ingatsha lamanye amacembu amancane elisebenzelana lawo ayabe esiba yingozi ngaphandle kwalomhlubulo, kutsho u-Special Envoy Sales. Uqhubeke ethi kuqakathekile ukubana sibekwazi ukuthi udubo lwemisebenzi yezihlingi lezi ze-ISIS iyingozi enkulu ezwekazi le-Afrika ukwedlula ezinye indawo zomhlaba. Ngakho-ke nxa sifuna ukutshabalalisa imisebenzi yeqembu le-ISIS emhlabeni jikelele kumele singayekethisi ekulivimbeni ukuzenzela santando ezwekazi le-Afrika ikakhulu ngentshonalanga yaleli zwekazi. U-Special Envoy Sales uphinde wathi udubo lokuhlaselwa kwamazwe entshonalanga ye-Afrika ngamaqembu amancane alobudlelwano obukhulu labe-ISIS bukhanya solukhula okwethusayo okungaleso sizathu eleMelika likhanya likhathazekile ngosokusenzakala ikakhulu eminyakeni esanda kwedlula. Kodwa-ke uthi okujabulisayo ukuthi umanyano oweGlobal Coalition wenelise ukutshengisa amandla langokukhalipha kokumelana lengozi yokuhlaselwa yila maqembu. Lanxa amaqembu lawa elisa besendaweni zabo abazaziyo zokuhlasela becatsha, abomanyano weGlobal Coalition benelise ukuphuma lamacebo okwenqabela lokumelana labamaqembu la ngokusebenzelana ndawonye kwamabutho emazweni asemhlubulweni lowo abumba lomanyano. U-Special Envoy Sales uqonqosele njalo ukuba lanxa sokusobala ukuba umanyano weGlobal Coalition uqhubeka uqina empini yokutshabalalisa imisebenzi eye-ISIS, kuzamele bengalibali ukuqinisa lokuthuthukisa imfundiso ephiwa abebutho emazweni angamalunga ukuhlonipha amalungelo oluntu kumqoka ekuqhubeni lomsebenzi. Ethi ngoba ukwephulwa kwamalungelo abantu ngamasotsha wawumanyano kulakho ukuncedisa lokuhlomisa abamaqembu anjenge-ISIS ukuhuga abantu kubana babe ngamalunga abo ngokusebenzisa lobo bufakazi okungcolisa isithunzi sabohulumende balawo masotsha.
Lapho ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalisa ngoGibbs Dube ngisithi asibaneni ekuseni ngowafasi.